Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kumpandula 2017 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Impila kahle kamongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai yena oyelatshwa kwele South Africa isidale ukungahlaliseki kubandla lakhe. Uhlelo lokubhalisa amagama abazavota luyaqala kobulawayo laseGwanda kule ngxaki ezimbalwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Impila kahle kamongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai oyelatshwayo kwele South Africa isidale ukungahlaliseki kubandla lakhe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa isikhulumeli sikaTsvangirai umnumzana Luke Tambo Rinyoka uthi akumelanga uzulu ekhathazeke kakhulu ngempila kahle yakhe. Ngoba esesizwa ngcono kwele South Africa lapho agijinyiselwe khona ngolwesihlanu emadabuka kusa ngendizamtshina engasezwa kuhle. Eminye imbiko ithi uTsvangirai uhlinziwe. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Akwakhathesi hayi uRaiti Sibili usesizwa ngcono uyaxoxa Sibili uthumele nje ilizwi ebantwaneni baseZimbabwe ukuthi yebona ye usesibhedlela kakutsho ukuthi into sesibhedlela iqine saka. Iyasikhuthaza sonke ukuthi asihambeni siyerejista njengamavota. Lapho elifika khona lithole ubunzima ubaba uTsvangirai ukuthi yazisani abalandeli bethu ngamabandla njengoba sesibambini nje singamabandla abangenile. Nithi lizahlangana nayo kwamabandla nalo imazi ukuthi hayi bakithi thina endaweni enje sesilodubele nje kwenze lathi sigijime siye kuze ukuthi kanti ludubule njani njalo luvela ngaphi njalo siluqondisa njani. Ngoba ukuthi sazi ukuthi kulomanakade ukuthi lina lihambe liyezama ukuyathatha lawo maphepha lokuyarejista lingehluleka lingasazisa sanelisa ukuyafika endaweni lezo ngesikhathi esifitshane.
Bakhona ababuzayo bathi ngokungezwa kuhle kwakhe ngumuntu ongenelisa na ukuqhubekela phambili akhokhele umanyano wamabandla aphikisayo njalo angene kukhetho oluzayo.
Angina mandla ukuba lombono yokusasa yomuntu. Sonke sikhona lapha sihamba nje emgwaqweni singabantu nje esimele ukuyangena emathuneni okungaziwayo ukuthi kunini. So umbuzo lobu uba nzima ukuthi ngiwuphendule kodwa mina engikuzwileyo ngendlela yiyo yona umuntu kade sihlekela ixoxa sikuhle and uyakwazi vele wonke umuntu nxa uvele ulatshwa namini nje ngiyagula kungani ngiyake ngiyalinisenxeke ulale phansi kuyake sokuthi ngiyafa angivi nako ngiyaxoxa layo namhlanje ngumzimba nje lawo uyakufuna ukuthi ulungise okungayisikho okusemzimbeni ubuyele endaweni yakho. Obviously nxa sokulungisa kuba lokuphicana komzimba okuzamenza umuntu alale phansi akutsho ukuthi sabe sesifi endlele phansi mina kade sivikela lephelileyo azange ukuthi kube nzima umzimba nje kade usukhalakhala ukuthi usumele ulungiswe.
Abalandeli elingabatshela waphamasi
kubalandeli bethu be-alliance kuzizalwana zaseZimbabwe bantu bakamlimi asambeni siyerejista njengamavota. Lapho elihamba khona bakithi ngaproblem guqu ikhangekhangele phandle ukuthi ngeke labona abalandeli bethu be-alliance khonapho ibandla likababa uHusman Ncube ibandla likababa uBithi ibandla likababa uTsvangirai ibandla leZanu Ntunga imiqwebe nje umuntu khonapho eduzane ukuthi abakithi singenele lapha silodubo olunje 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 kwenze ukuthi ukuthathele phezulu yathi sihambe siyebuza khonapho endaweni yakhona kanti udubo lolo lungolwani kubangelwa kuyinto uphela nga ngapi simkhondisa njani so ubaba njengoba abutswangela yalikutaza lonke hamba asambini siye register nje amafoto
lo ngonkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli se MDCT. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iqale lamhlanje ukubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo isebenzisa imitshina yama-biometric voter registration kits endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezigoqela koBulawayo laseOmguza elobanje bekule nkinga ezimbalwa ezibalisa ukungaphumi kuhle kwamabizo endaweni zokuvotela ukuphuza ukuqala ukungabi lengwalo eziqondileyo zekheli kanye lokungaphumi kuhle kwezithombe kubika unompumelelo moyo.
UBulawayo utholiswe ama-BVR kits azasetshenziswa ukubhalisa abantu ukuthi baphatheke ekhethweni lomnyaka ozayo alikhulu elilechumi. Ababhalisayo ukuvota bangabhalisa endaweni lapho abakhona nxa belamaphepha aqondileyo. Amabizo ababhalisayo azaphuma endaweni eyodwa yokuvotela eseduze lalapho abahlala khona abazavotela khona njalo. Uhlelo lokubhalisa abafuna ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo luza kwenziwa ngamahlandla amane koBulawayo. Amahlandla lawo azakhangela indawo eziphithizelayo eziqintini zakoBulawayo. Ekhuluma esemahofisini eZEC, uDistrict Elections Officer uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthe uhlelo lolu lokubhalisa lukhangelele ukufinyelela abantu abafika inkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi amane lane 444,000 koBulawayo kuphela endaweni zokubhalisa ezilikhulu lasikhombisa i-107.
Namhlanje siqalile ukuvula. Isikhathi sivule ngaso, sivule ngokwesithathu 8. So i-setting up of our center, i-center yethu iBulawayo district. Uhlelo soluqalile, yes, we had ama teething problems. Ama problems ukuthi nxa siqalisa i-first client umuntu wethu wakuqala besizama i-polling station yakhe siyiswele kumashini okuthi sigcine sesimregister under i-Amavin yena mele besemtshana.
Umnumzana Nkosana Mpofu osuka eNkayi wenelise ukubhalisa ukuvota ethi loba engela ncwadi ebikhombisa lapho ahlala khona kodwa uthole usizo ezekhe. Ethi inkinga ezaba khona ngumango ozahanjwa ngabantu besiyabhalisa ngoba iUmguza district inxele.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota kimi ngibanga lama challenges. Ubunzima obukhona ukuthi abantu ngeke benelise ukufika ngobuningi babo lapha kule ndawo. Ngenxa yokuthi nxa ngikhangela iMath Northern ngamakhaya abantu uyamthola ngela ngijivini idola umuntu yokugada. So ukuthi abuye lapha njalo indawo leyiseceleni kakhulu. So ngathi semfikile ngabachasisela basebengitshela ukuthi alubana ubuye lencwadi evela kusobhuku basebengichasise inqaso kunjalo kule uniform abanike yona ngayifila bathi ngihambise kucommissioner wabe sesiya signela yabe sisiba yiproof of residence.
Omunye owayenelise ukubhalisa koBulawayo ngumnumzana Austin Moyo osuka eCountry Park uthe yena ubhalise kuhle kazange abe lenkinga ethi kumele bazame ukuguqula ukuthatha izithombe ngoba kulesibane esingakhanyisi kuhle. Amahofisi akoBulawayo ebengela commissioner onceda abaze bengela ncwadi zekheli okwenze uNkosikazi ayidajele ayehluleke ukubhalisa ukuvota ngoba inombolo yendlu eveza lapho azavotela khona ayihambelani lazelayo ukuzobhalisa ukuvota. Umsunguli wesiziba ekubhaliseni ukuvota umnumzana Abdul Ncube ufike emahofisini okubhalisa ngo-8 ekuseni waze wayenelisa ukubhalisa ngo-10 ekuseni ngoba izisebenzi zezekhe bezisaxhumanisa imitshina. Udubo olubhekane lomnumzana Ncube yikuba indawo abemele avotele khona ayiphumi emtshineni we-BVR kodwa isehlelweni lokuthi abantu bazavotela khona. Ngemva kokubhalisa ukuvota, uNcube uphiwe iphepha elidindwe ngomtshina azalisebenzisa ukuhlola ukuba ukhona kuluhlu lwabazavota. Njalo ulakho ukulisebenzisa ukuvota uma ibizo lakhe lingatholakala lingekho kuluhlu lwabazavota.
Uhlelo lokuvota lela lumphusa kulo fike bangavuli la 9:10 about 2 hours sale the residence proof bangiphe ireceipt eyokuthi kumele ukuthi nxa sengiye checka ngicheke ngayo kodwa laphana kade kusehlula ukuthi isikolo samemvotela kiso siphume kodwa bese siphuma singajengisi iward yami.
Uhulumende uqale uhlelo lokupha abantu izithupha kunye lengwalo zokuzalwa phambilini kokuba baqale ukubhalisa ukuvota ukwenzela ukuthi abantu benelise ukubhalisa ukuvota sebelezithupha. Kodwa izithupha abaziphiwayo azilazithombe okuzakwenza ukuba behluleke ukubhalisa ukuvota. Kusukela namhlanje izeki iphakathi kokufundisa abantu abedlula amakhulu amathathu okwamalanga amabili abazabhalisa abantu ukuvota kobulawayo. Ngemva kokubhalisa ukuvota, abantu bazabizwa njalo ukuba bezohlola ukuba amabizo abo akhona kuluhlu lokubhalisa ukuvota, kodwa amalanga akhona awakabunjwa. Ekubhaliseni ukuvota kudingakala isithupha sephepha esezenge leseplastic, ipassport esebenzayo kunye lencwadi etshengisa ikheli yalapho umuntu ahlala khona. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Silokhu sikudaba lunye, uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo eGwanda luqale ngehola lethumi lambili emini, injalo bebalutshwana kakhulu abantu ababuye ukuzobhalisa ngoba izakhamizi zaleli dolobho zisola inyathelo likamansipala lokubabhatalisa imali elidola elilodwa ukuze ziphiwe ubufakazi balapho ezihlala khona i-proof of residence. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Iningi lalabo abayenelise ukuyafika emahofisini aweZimbabwe Electoral Commission iZEC lamhlanje eShashi Building libuyisele emva ukuba liyedinga ubufakazi bendawo abahlala kizo i-proof of residence ukuze lenelise ukubhalisa amagama kuluhlu lokuvota. UNkosazana Linda Mpofu obengawuqala ukubhalisa uveze ukudana ngenyathelo likamansipala lokubhatalisa idola muntu ngamunye ukuze athole i-proof of residence.
Ye, ikansili yabhadalisa sibili idola ngilibhadele mina. Lokhu sibili kutshengisela kumbe singathi yibudlova, kumbe ngathi ngumhawu, kumbe ikuthanda imali kwekansili.
Umnumzana Ngqabuto Mpofu laye ngomunye othi ubizelwe emva ukuyadinga i-proof of residence.
Ngihambile ngisiya register, bafika bangitshela ukuthi ngiyaza ke ngiyenelise ukuregister ngingela proof of residence. Mase ngihamba ke ngayidinga kumansipala lapho engithwele khona nje kalula ngokukhipha idola.
UNkosazana Juliet Nkiwane ungumqondisi wenhlanganiso yabomama e-Human Development in Zimbabwe njalo ube ngomunye walabo abenelise ukubhalisa amagama abo lamhlanje. UNkiwane uthi kukhona ngakuthandanga.
Ngunazeleleyo ukuthi into le eqalise abantu bengakatshelwa ukuthi uyarejista kutsha. Abantu phandle abakwazi ukuthi kumele baregister. Ngisuke nje kwangikhathaza ukuthi phakathi nxa ungena kulamapholisa ahlomileyo, lokhana kuzakwethusela izakhamizi.
Uhlelo lokubhalisa kakutsha amagama kuluhlu lokuvota lukhangelelwe ukugqitshwa ngozimandlela omnyaka ozayo. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Udubo lwezilwane esizingena emizini yezakhamizi zedede ewangelo qhubekela phambili kulesi siqinti osukubangele ukuthi kube lokwesabela impilo zezakhamizi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sinye isakhamuzi umnumzana Stanley Torima yena othi izakhamizi sezisabela impilo yazo.
Okwakathi Sigandi silohlupho lokuthi inyamazana njengezilwane seziphenduka futhi ezigabeni lapho kuhlezi khona abantu. Okokuthi inkuluma kanje lapha emagoli etareni la zihluphile okokuthi zilele zibhoda emzini eziyisakamizi la. So much so that abayehlulekiwe ngokuthi bephuma phandle ukuthi beyona ukuthi bengasiza izifuyo zabo njani ezibayeni.
Manje zona izifuyo azidliwanga?
Azisadliwanga ngenxa yokuthi bayepoyinta-poyinta ngama-lights lawa akhona lezi nsuku amakhulu lawa. But okwamaqiniso zona izifuyo izo zayenza ukuthi izakhamizi zibe kwazi ukuthi sokuleyinye into eyenzakala emzini yabo ngenxa yokuthi zaqalisa ukukhala. Uyazi ukuthi inyamazana iyakhala leyi ndlela ekhala ngayo nxasukuba into especially nxa kudlula into inyamazana esabisa njengesilwane amadonga achathi ukuyenza okunye la imbuzi lezinja khonapho. So of course abasaphumanga ngaphandle because bekudusi ukuthi into yangunayo into enkulu kakhulu. Even ekuseni izakhamizi sihamba sibonisana ukuthi kungaba kwabangelwa kuyini ukuthi inyamazana lezi zenze konke kwakutshengisa amasondazo ukuthi izilwane ezinkulu kakhulu okuzwayo.
Manje like lakhuluma yini labe-parks?
Abe-parks iinombolo zabo akhula muntu kade zikhala sibili amakalekhukhwini abo but akhula muntu kade edobhe iifoni zabo.
Umnumzana Stanley Torima isakhamuzi isedede ewange. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump wethule amazwi akhe akuqala emhlanganweni womanyano weUnited Nations namuhla esithi kumele lumanyano ube ngobalulekileyo ukuze wenelise ukuthuthukisa inhlelo zawo. Ukufuthelana phakathi kwabantu besigaba se-Oromia labesigaba se-Somalia kwele Ethiopia kubangele ukuqhamuka kodlakela kwafa abantu abalitshumi lasishiyagalombili edolobheni le-Awade. Abazali kanye labondla abantwana abalobugoga baqhubeka besehluleka ukuthenga inqola zokuhambisa ama-wheelchair ngoba beswela imali. Kubika uMavis Gama.
Inani labadinga usizo kunhlanganiso eziphathisa ngama-wheelchair libikwa liqhubeka lisanda. Ugogo uChipo Moyana waseChiredzi oleminyaka yokuzalwa engamachuma esithupha ngomunye wababhekane lodubo lokuswela imali yokuthengela umzukulu wakhe iwheelchair. Ugogo Moyana ulomzukulu oleminyaka yokuzalwa emine olobugoga obumenza ehluleke ukwenza loba yini obekusenza abe ngohlezi esemhlane. Uthi unina umntwana wayadinga ukuziphilisa eGoli ngemva kokuba uyise walomzukulu engazihluphi kumnakekela. Ugogo Moyana ngomunye wabaphiwe iwheelchair ngabe Rotary Club ngemva kokuba ekhalazekibo. Umkhokheli weRotary Club eHarare Central unkosikazi N Nyakunu ulandisa ngabahlangana lakho ekusebenzeni labadinga usizo kibo okufana lama-wheelchair.
Kulabantu abaningi lapha eZimbabwe abalesifiso sokuthi ngabathola uncedo lwama-wheelchair kodwa bengenelisi ukuzithengela ama-wheelchair akhona. So njengoba nje singabantu laba beZimbabwe sasithi kungcono sincede sadingana labantu esingasebenzelana labo eAmerica kule Rotary Club okuthiwa iRotary Club of Fresno abasincedileyo ke basipha lawo ma-wheelchair ukuthi sincede abantu abengenelisiyo ukuthenga.
Unyakunuthi lukhulu udubo lokuswela ama-wheelchair kulabo abawadingayo ngoba ebiza imali eningi kakhulu.
Nxa sikhangele singasithi sikhuluma ngama-figures esingathi ngesilungu ngama-figures eZimbabwe lapha kukhanya lokhu kufuneka ama-wheelchairs angafika 30,000 thina sitholela i-440 okuthi singathaba sibilinxa singenelisi ukuthi sisebenze njalo sithole amanye sincede ikakhulu laba abaphandle kweHarare abakulezinye indawo ezingafikelekiyo.
okusuka ungezelele kulolu dubo ukuthi lokhe uzulu egijimisa lokuthi yikuloywa ikanti lo ogogekileyo edinga nje usizo isikhathi sisesekhona. Omunye wabasebenza kuhlangothi lezokukhankasela imisebenzi yeSt Giles unkosikazi Salome Nziramasanga Masawuso ugcizelela ubunzima uzulu makhaza abhekana lalo nxa elesihlobo esilobugoga singesidinga usizo lwewheelchair.
So what these wheelchairs or donations have done, they are assisting.
Lolu sizo lezinqola zama wheelchair seluphathisa ekuthini banelise ukuhamba lapho abafuna ukuya khona. Sekusiza kulabo abasebenzisayo ukuba banelise ukuzenzela njalo benelise ukuphatheka kulokho abekade bengenelisi ukwenza, okubalisa ukuya emsebenzini, kungaba ukuya esikolo loba ukuya kwethekelela izihlobo abakade bengenelisi ukukwenza.
Abe Rotary Club besebenzisana labe St Giles bathi phose inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 zabantu abanganelisi ukuzithengela amawheelchair sebezokhalaza kibo. Kunje sebanelise ukudinga edlula amakhulu amane kuphela kulawo adingakalayo uzulu eqhubeka ezodinga usizo kibo. Iwheelchair ibiza imali esukela kwengamadola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 okuyimali enganeliswa ngabanengi elizweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Bakhona abathi bahlulukelwe ngokugula komkhokheli webandla leMTCT umnumzana Morgan Tswangirai kanye lomongameli Robert Mkabe yena ovame ukuya kwelatshwa eSingapore. Abanye abafana lo wake waba kuMDC isamanyene umnumzana Mathula Lusinga bathi sokumele uTswangirai lo Mkabe banike ithuba abasekeli babo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Asizweni uLusinga exoxa ndawonye lo mnumzana Efort Nkomo owezanu PF kanye lo mnumzana Busani Spanda belo Gibbs Dube wa Studio 7.
Umgabe akafuni ukuyeka achiyele abancane. Laye ubaba uTswangirai uselide i-opposition for iminyaka emingaki. Engawina usezafuna iminyaka emingaki. Ngakho ke mina ngithi akuzanyane abanye abantu. Angeke ngabakhethela ukuthi ngubani omele afakwe, kodwa ke singajabula ma kungangena ontanga labo babuse kuke kubonakala ukuthi siyaphi ngelizwe lethu.
Baba Nkomo, ungamphendula uthini lapha uyakhuluma ubabulusini?
Okuliqiniso ukuthi amabandla ezombuso elizwe ngamabandla alenhlelo zayo ukuthi nxa omunye esethe hayi mina sendiniwe bahlale phansi bakhethe omunye. Akutsho ukuthi nxa umkhokheli esegulile kumbe esegula amabandla wona lawo akusemelanga abe ngamabandla ngenxabana umkhokheli kumbe usephathekile kumbe kakasekho. Ibandla lizahlala lilibandla elilabantu ebantwini bona labo abakhokheli bakhona bazahlala bekhona.
Aha, yes, bona sesilobaba futhi omunye ecingweni lapha silobusani.
Abakhokheli laba njengoba begula, so ngoba impilo ayiphathwanga yithi kumbe ayiphathwanga yibo. Ngokubona kwami elizweni akumanga kahle manje. Mawuthi uyabheka kubandla leZANU PF akumanga kahle, uthi uyabheka kuMDC loThokozani Khuphe umsebenzi kaMorgan Tsvangirai akumanga kahle. So amboni mina ukuthi ikhona into engasiza noma ngithi khona ukugula kwabo ungalethani ngaphandle kokuthi bona bona uba nje ngabanye abantu umsakazi kwelami isayithi uba bayadeda nje beke bebona ukuthi labo abantu abanye abakhona angeke basilungise yini isimo sasezimbabwe.
Lapho lizwe inxoxo phakathi kukamnumzana Busani Spanda umnumzana Efort Nkomo wezanu PF lo mnumzana Mathula Lusinga velo Gibbs Dube wa Studio 7. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu labesifazana lomdlalo wenguqu elama Mighty Warriors selifinyelele kusigaba sama semi-finals kumncintiswano weCOSAFA Women's Championships oqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe lidlulele kusigaba sesemifinal ngemva kokuba kube yilo elibe lemiklomelo eminingi kumaqembu aphutshe imidlalo yezibaya esendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo. Amankazana eZimbabwe aphutshele imiklomelo emihlanu kusibaya sikagroup A bengaphansi kweqembu leZambia lona eliqede imidlalo yalo le miklomelo yisikhombisa. Kusibaya sikagroup B kunqobe iqembu leKenya lona eliphutshe imidlalo yalo le miklomelo yithoba munemunye. Kuthi kusibaya sikagroup C kunqobe iqembu leSouth Africa lona eliqede le miklomelo eyisikhombisa. Imidlalo yesemifinal izadlalwa ngolwesine lapho iqembu leZimbabwe elizadlala khona leqembu leKenya kuthi iqembu leZambia elizadlala le South Africa. Iqembu leZimbabwe kumele libongele Kenya okuyilo eliliphathise ukuba lifinyelele kusigaba sesemifinal ngokunqoba elikwenzele eSwaziland namhla emini nge-1 kanya. Aluba iqembu leSwaziland benelise ukunqoba eleKenya amankazana eZimbabwe yabazahle iphelelwe ngumphako. Kodwa umqeqeqi waleli qembu umduduzi Nxumalo uthi bafunde okuningi kulomncintiswano loba nje sebebhekise amabombo ekhaya.
Ya ngicabanga ukuthi sithendele phasithile kube sathi Mozambique ngabe asikabile nkinga lesikiyo namu because besitawuba na 6 points and loko bekutawuso ukuthi noma sesiyadliwa la will be the best number 2. But I think the girls played, they gave it their all. Bafunzile kulomdlalo lo and nababiyele ekhaya babiyele khona lebakuphethe lokudabenda abayabadlala abangcono ukuchubekele mina.
Komunye umdlalo wesibaya sikagroup B odlalwe namhla iqembu leMozambique lichayele Mauritius nge-3 kanya enkundleni yeLuveve. Lo bekungumdlalo wokucina ukudlalelwa enkundleni yeLuveve kulomncintiswano njengoba imidlalo yesemifinal ezadlalwa ngolwesine kanye lowefinal ozadlalwa mhla zingamachumi amabili lane izadlalelwa enkundleni yeBarber Fields. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhlelo lwe Live Talk lamhlanje sikhangela uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo oqale endaweni esijeneyo zelizwe lamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Impilakahle kamkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai yena oyelatshwayo kwele South Africa isidale ukungahlaliseki kubandla lakhe. Kodwa embikweni awethule lamhlanje uTsvangirai uthe usesimeni esihle njalo uzulu kamelanga akhathazeke. Uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo luqale lamhlanje endaweni ezijiyeneyo zelizwe kule ngxaki ezimbalwa. Izakhamizi zedede zikhala ngodubo lwezilwane esezingena emizini yazo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo umuntu ngamilinkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.